sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Walambulela emzakazweni kweStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 17 kuNcwabakazi 2024 ngoGibbs Dube. Endaba zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa usephethe isikhundla somgcini sihlalo we-SADC. Abanye izibabwe bekonona ngohulumende wakhe abathi wephula ilungelo loluntu. Abalandela ukwenzakala ezimbabwe bathi akulalutho oluzaguquka kulandela ukuphatha kwamnangagwa isikhundla somgcini sihlalo we-SADC. Kwezemaphandleni namhla sixoxa lezakhamizi ngendlala eyesabekayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usengumgcini sihlalo womanyano we-SADC loba kulabantu abaningi eZimbabwe abachothoza uhulumende wakhe abathi uncindezela uZulu njalo wephula ilungelo loluntu. Wamukele isikhundla lesi ngesikhathi kulabaphikisayo labalwela ilungelo loluntu abafika 170 abavalelwe e-remand prison abetheswa amacala okuthuthuzela udlakela lokunye. Babambe wangaphansi abanye abalandela okwenzakala eZimbabwe abathi akumangalisi ukuba inkokheli ye-SADC kayikhulumanga ngohulumende kaMnangagwa okuthiwa wephula ilungelo loluntu. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Samukela isikhundla somgcini sihlalo we-SADC namuhla edalela ePhalamende eMount Hampden, uMnangagwa uthe uzasebenzela intuthuko yomuntu wonke ezansi yezwekazi le-Afrika.
Ukuze sakhe amazwe ethu lesigaba sethu se-SADC kumele sikwenze sodwa lokhu thina abantu be-SADC.
Esethula amazwi la, uhulumende wakhe ubefake amasotsha lamapholisa amaningi emigwaqweni eHarare esenzela ukuvimba abafuna ukutshengisela bekhonona ngokhetho olungaqhutshwanga kahle nyakenye olwachothozwa yi-SADC, European Union lezinye inhlanganiso. Amapholisa aqhubekele phambili namuhla ebopha abaphikisayo abagoqela umnumzana Prince Dubeko Sibanda owayelilunga le-Citizens Coalition for Change. Obephethe isikhundla lesi umongameli João Lourenço wakwele Angola labanye bakhe kabakhulumanga ngokwenzakala eZimbabwe. Umbiko ojulileyo awethule enkundleni ye-SADC, uLourenço uthe sibi kakhulu isimo sezomvikela eMozambique le Democratic Republic of Congo.
Ubunzima esilabo e-SADC bubalisa ukulwa okwenzakala kwele Mozambique le DRC okumele kulungiswe.
I-Studio 7 ayenelisanga ukukhuluma ngokwenzakala eZimbabwe labanye abakhokhele abe-SADC abagoqela umnumzana Cyril Ramaphosa wakwele South Africa okukhanya ingani udlelana kakhulu loMnangagwa. Omele ele Zimbabwe kwele Mozambique umnumzana Victor Matemadanda utshele iStudio 7 eMount Hampden obekuqhutshwa khona umhlangano we-SADC Summit ukuba ilizwe lakhe akalephuli ilungelo loluntu njengalokhu okukhulunywa ngabaphikisayo labanye.
Nxa ungalwisana lamazwe entshonalanga bayathuma abantu bakho ukuze benze ubungezwa. Nxa sesilapha bafuna sikhulume ngakho, kodwa akula okubi okwenzakalayo ngomthetho womhlaba wonke jikelele.
Omele ubulawayo edayile Senate umnumzana kucacaphulu okade esemhlanganweni lo uthe bekunzima ukuba i-SADC ikhulume ngokukhahlanyezwa kwelungelo loluntu eZimbabwe ngendlela udaba lolu olwabekwa ngayo ngababandla aphikisayo.
I-meeting le meeting xa ihlala phansi ile agenda yayo. Babekwazi sifuna ukukhuluma ngalokhu nalokhu nalokhu.
Kodwa okhokhela amalunga e-Citizens Coalition for Change edayele ePhalamende umnumzana Sengezo Chabangu uthi kuyadanisa okwenzakala eZimbabwe njalo lokuba i-SADC kayizange iluphathe lolu daba.
Amalungelo wonke umuntu lamalungelo, i-constitution yethu, isekelo sombuso sethu si-clear.
Umongameli Hakainde Hichilema wele Zambia kubikwa ukuba kahambanga emhlanganweni lo ngoba kazwani kangako loMnangagwa labanye bakhe. UMnangagwa wakwatshela umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ukuba uyichilema udlelana kakhulu lohulumende wakwele Melika esenzela ukuchiphisa eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMount Hampton ngumlondolozi Ndlovu.
Udaba olufanayo kambe kuzakwenzakalani kuzwekazi le-Afrika eleZimbabwe liphethe isikhundla somgcini sihlalo weSADC? Awaziwa ukuba eleZimbabwe liza kuquka kwezombusazwe kumbe ezenotho ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ephethe isikhundla somkhokheli womanyano weSADC. Kulabanye abathi akulalutho oluza kuquka elizweni, okulabanye abathi uhulumende wephula ilungelo loluntu. Umunye wolombono lo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe.
Siyazi ubana silama challenges athile eSADC region, silama challenges kuKing Mswati eSwatini, silama challenges eMozambique awe infighting, silama challenges ezweni laseZimbabwe aseqhubeke okwesikhathi eside. Ukuthi iZimbabwe ibe yiyo echeyayo umhlangano weSADC angiboni kuzasisiza, ngoba iminyaka edlulileyo kungayisiyo echeyayo kulomgabe bekuvele kusehlula ukubana kudilwe ngama problems aseZimbabwe asehlale kakhulu. Sesibonile kuqala ama problems aseSwatini abakakhulumi ngawo ukuthi bawaxazulule. Siyazi ukubana abathungameli beSADC bayavikelana. Amazwe njengabo South Africa athungamelwa yi African National Congress bavikela iZimbabwe ngoba bethi iZANU-PF former liberation movement, so bayavikelana ngaleyo ndlela.
Umlalazi uthi kumele amabandla aphikisayo kuzwekazi le-Africa adonse ndawonye ukwenzela ukuthi kuhlonitshwe ilungelo likaZulu.
Indlela engaba khona ikubana sisebenzisane lama opposition political parties ase-Africa, ama opposition political parties ase-SADC anjenge EFF ka-Julius Malema, i-Democratic Alliance, ama NGO obo Helen Suzman Foundation, ukuze afake i-pressure kuhulumende wayo, ngoba uhulumende akathathi inyathelo lokusiza abantu baseZimbabwe.
Kodwa umnumzana Munashe Mdutsa okubandla leZANU-PF uyakuphikisa lokhu.
Ukuthatha isixoko xolesi kithi abeZimbabwe siyakuthakazelela kakhulu, ngoba kubuya ngesikhathi lapha abamabandla aphikisayo lamazwe abamhlophe bebezama ukulwisa iZimbabwe kweminyaka edlulileyo, ikakhulu nxa sikhangela indaba zokhetho, ngoba kibo ukhetho kuluba lukhetho oluhle nxa kungene ibandla eliphikisayo. Kodwa lokho eZimbabwe sesikujayele njalo sesikulwisile okwesikhathi eside. Okwakhathesi esikufisayo njalo esikuthakazelelayo yikuthi ilizwe lonke jikelele labantu be-Afrika jikelele sebekunanzelela ukuthi lokhu nje yigilamkhuba, izinto ezenzakalayo nje mhlawumbe esikhathi sonke nxa iZimbabwe ile-election.
Umntuza uthi kuza kuba lenguquko emangalisayo ezansi yezwekazi le-Afrika Mnangagwa ephethe isikhundla lesi.
Kuzaletha i-region yethu isuke kurijini ekhangele kakhulu indaba zompolitiki, ezombusazwe kumbe ezombangazwe, kodwa ikhangele endabeni zomkhonomi, endaweni zempumelelo, endaweni zokwakhiwa kwesizwe sethu. Saziwe njalo isizwe seSADC njengesizwe sabantu abadinga indaba zokuphumelela.
Wayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe wake waphatha isikhundla somgcini sihlalo weSADC, kodwa kukhanya engani akulalutho olwaguqukayo ngomnyaka esasihlalweni lesi. Sikesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Elerussia lithi ibutho lakwele Ukraine elihlasele ilizwe leli ngeviki ephelileyo libhidlize ibholorho elikhulu izolo emfuleni weSin River esabeleni seKursk lisebenzisa amabhomba elawaphiwa ngelemelika lamanye amazwe. Ele-Ukraine lithi selihluthune indawo enkulu eKursk loba elerussia lizama ngamandla wonke ukuphindisela ngamabhomba amakhulu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Ele-Israeli liqhubekela phambili libulala abantu eGaza loba kule nkulumo zokukhumisana umlota phakathi kwelizwe leli leHamas. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele-Israeli selibulale abantu abaphika phose inkulungwane ezingama-40 eGaza selokhu kwaqhamuka impi le ngomphopho nyakenye.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ndwandwe.
Kwenze mapandeni namhla izakhamizi ezihlala esigabeni se-1K zithi sezilamba kokuthi abantwana labadala sebephila nzima ngenxa yokuswela ukudla kulandela isomiso esesabekayo esibangelwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Unkosikazi Aina Maseko wesigabeni seNduna uMvuthu uthi emizini ayisabekwa njalo sibi sokwabelana okuya ethunjini sekulukhuni.
Kunje so noma ungathi uyahamba kobani nabani cela impuphu engigoqoze ngenze nje noma kuyiporridge kuphela. Akulalutho mntanami labantwana besikolo kunje abalamphako esihamba sibanike wona. Sidla kanyana titiyo yazwe kudla isitshala ntamba.
Unkosikazi Maseko uthi umgodla wempuphu ongamagalane amabili kufuze udliwe kuze kwedlule amaviki amane, kodwa lokhu kutsho ukwengezwa kokuyatha ikakhulu ebantwaneni.
Abanye umntwana bake bamdobha lapha emgwaqweni, umntwana seyatha ngendlala engasakwanisi ukuhamba. Wakhanya lokuthi segula sesitshala ikhanda. Owami umzukulu nkade ngingekho nyesililweni, ngimbizele sokuthasa okunzima, mthole ekhwehlela ekhaya, ungalani thole impuphu.
Unkosikazi Hlengiwe Sibanda uthi indlala le iphazamisa kakhulu abafundi, kunje uthi le nhlelo zokuholisa lazo ziyaxega.
Ukuhola kwangikhona kuyabizwa, hayi sicela abadala, sicela ama-discipline elingekho khonapho, ngiyazihlalela nje ngijame kuphela. Kube le nkomo lazo sizivuyile ziyadliwa yizilwane.
UMnumzana Kolisi Sibanda usabhuku we-BH10 phansi kwenduna uMvuthu uthi banengi yasebelala beyatha njalo lokuhola ukudla kwe-social welfare kuyaxega nje akweneli abangaki.
Indlela inkulu le, so usufuze wonke umuntu abenefit.
Umfelokazi uSibusiso Ncube laye uthi ukudla kokuhola akweneli.
Mina ngokwami uqobo ngikhuluma kanje ekhaya labantwana, ngilogogo okhulileyo le-86 years. Umuntu leyo ugula iBP kumele edle mpitana 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 ithole ukudla, kodwa ngesimo leso silaso asikwanisi.
Esethula ukusebenza kwesikhwama sengcebethu yakuleli kusukela ekusungulweni komnyaka lo, umphathi ntambo ogatsha lwezomnotho uMnumzana Mthuli Ncube wabika ukuba isabelo seMathebeleland North selabantu abalambayo abedlula inkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 540,000, kodwa kulaba uhulumende uphathisa ihlekana labalitshumi lasithupha ekhulwini 16%, okuyikho okuyathisa izakhamizi zakoMvuthu. Kwabaholayo uhulumende ubapha igalani eyodwa umuntu ngamunye ngamunye. Kusenjalo udokotela omkhulu wesigabeni seWange ufunga emusinami uthi lumango ulabagulayo abanengi okubangelwa yindlala, uthi selaphi abanengi ikwashiyokha kubalela abakhulileyo abakhubazekileyo labantwana. Ngimele iStudio 7 ngiseWange koMvuthu nginguNokuthaba Dlamini.
Lamlela nampa bafube mbula.
Gukama.
Sawakholeke Nokuthaba Dlamini kula ngapha ke eWange kwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Victoria Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yezim imbokodo elwela amalungelo abesifazana abavela eZimbabwe abahlala kule South Africa. Sicubungula umhlangano abasanda ukusungula okhangelelwe ukuqhutshwa iminyaka yonke olenjongo yokuthuthukisa abesifazana kwezamabhizimusi.
ngiyabingelela msakazi ngibingelela kuba laleli siyazi ukuthi i-Women's Day bikhona lapha eSouth Africa ngolesihlanu umhla ka 9 kuNtulikazi kodwa sithethi na sizathi senze ukubungaza lelanga ngesonto kumhla ka 11 ilanga lethu libe lihle kakhulu abantu kade sibathi banxusile ukuthi baze bazokhuluma lathi singomama bonke bafikile sibonge futhi la kubo mama kade bekhona
lalithe lizaqhatsha obesikhatshana amantombazana kumba besifazana likwenzile yini lokho okumqoka okuphume kule umhlangano kuyini
njengokuthembisa kwethu sibatholile omama esasibacelile ukuthi nxa ikhona ongasebenziyo ofuna umsebenzi nje wangalelo langa ukuthi la yathola okuncane ongamasentana sibatholile omama bafikile basincedisa nathi besincedisa khona besibafuna kakhulu ukuthi basiashele umsebenzi basiphekele lokho besikubewe usiza kudla basise evele la guest wethu hayi basebenzile kakhulu mama siyabonga kuningi okukhulunyiweyo kubo mama ilanga leli kahle kahle besilibiza ukuthi i-business seminar besilontsha i-business seminar esifisa ukuthi yenzeke eminyaka yonke nxa kubungazwa usuku labomama ikakhulu lapha eSouth Africa lapha esihlala khona besilabo mama abavela ezinhlanganweni ezijiyeneyo abomama abangama-activist abomama abangabo-business woman omama abakhona ku-finance abomama abakhona ku-health befundisa omama abaze-finance labo befundisa omama ngokuphathwa kwezimali lokuthi benza njani omama ukuthi zona ezimali ezincane abazitholayo bazilondoloze zikwazi ukuthi zibaphilise lezimuli baphinde bekwazi lokuthi babeke emaceleni izimali bakwazi lokuthi ezinye izimali bazi-investe befundiswa ukuthi ku-investwa kanjani sibelela ngelihle kakhulu omama bafundile bahambe bengayivali imlomo ngalokho abakutholileyo abakufundileyo besilabo mama abavela ezinhlanganisweni omama abavela kwezemfundo akade besizomama futhi ngokuthi babalandisele ukuthi benza kanjani ukuthi abantwana bathole imfundo njengoba belapha eSouth Africa njengoba bona bekwezemfundo basiza kanjani omama ukuthi basizakale ngabantwana abangafundiyo ukuthi bathole ukuthi funde besilabo mama abalezikolo akade bezolandisa ngalokho besilabo mama abalama business silabo mama abalama college abafundisa imisebenzi yezandla ukuthi batshele omama ukuthi beze kuma college wabo bezofunda leyo msebenzi yezandla ukuze babe lama skills okuziphilisa bengachatshwa baziqhatshe bona babe yiba bazenzela imisebenzi yabo babe labo lama business wabo singacabangela lokuthi lelilanga lingaze libe likhulu kangaka omama bafunde okukhulu kangaka njalo sithemba ukuthi la kuminyaka ozayo ngesikhathi esifanayo sahlangana futhi labo mama sihlangana labo mama abazabe sebelomnyaka besenza lokho kade bekutshelwa sebengabo mama abatshintshileyo
ungasigqibela lingxoxo ngekusasa yalomhlangano lokuqakatheka kwa
sengiphetha msakazi omama basawadinga ama platform basayidinga imihlangano efana laleyi ukuthi bayefunda bafundisane laba ama business bakwazi ukuthi ama business abawayenze kanjani so njengoba sinanzelile ukuthi abamama badinga ama platform njengalawa omama bathembisile ukuthi labo ezindaweni zabo bazakwazi ukuthi basiyenzele imihlangano njengaleyo lathi basinxuse ukuthi sifike khona ngale siyefunda laba bazabe bethi sikufunde sifundisane singomama okuyikuthi kuyinto ezahlala siye njalo ma sibungaza usuku lwabomama lapha eSouth Africa so akusinto phelileyo namhlanje into ezoqhubeka mhlawumbe siqinise siyenza kabili kumbe kathathu ngomnyaka singayenzi kanye ngomnyaka ngiyabonga
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Victress Mathutu umqondisi wenhlanganiso yezim imbokodo asidibaneni njalo ngomgqibelo osayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Siyaba kakhulu sithandekile Mhlanga so isikhathi sohlelo liphuma lendaba lijona lendaba esilethelelwa muntu kameli inkomo wonke maviki
langalaphuma lendaba langalaphuma lendaba lajona lendaba langalaphuma lendaba langalaphuma lendaba lajona lendaba
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Namuhla sisenyamendlovu lapho okulesiga sowesifazana obotshwe setheswa icala lokubulala usana lwakhe olulomnyaka owodwa olenyanga eziyisithupha 18 months ngoba esithi lukhala kakhulu. Amapolisa athi umsolwa oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili uhlala esigabeni sezimdabule kuvillage 4. Iningi likhuza umhlola, abanye besithi mhlawumbe umsolwa ugula ingqondo, kuthi abanye bathi engaba ephethwe isimo esihlasela omama abasanda kubeletha esaziwa ngokuthi postnatal depression. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lodokotela obona ngokunakekelwa kwabantwana labesifazana abazithweleyo udokotela Mbongeni Moyo. Ngiyakwamukela uhlelo dokotela.
Ngiyabonga kakhulu mfowakho.
Ulubona njani lolu daba?
Kukhona ukuthi abantu besifazane bengaphepha kwesinye isikhathi ingqondo ziyadungeka zigcine ngathi ziyalahleka zingasebenzi kahle. Kuyatholakala and then esikhathini esiningi kuvamise ukutholakala emalangeni or ezinyangeni ezokuqala nxa ingane izelwe. And then kungayenzeka futhi ukuthi lowo muntu asazi ukuthi khona from isikhathi epepha kuze kuyefika lapho kwenzakale khona lesi siga bezikhona yini impawu ezibonisa ukuthi khona ule nkinga na. Baso kwenzakala isiga esinjalo then uzofuna ukuthi athathwe ahambe ayenziwe i-assessment. Indaba le kubonakala ukuthi khona kungabe kuphathelane nokuthi khona ubephethwe isifo lesi selokhuzeni postnatal depression or lokhuzeni. Kukhona abathi puerperal psychosis. Puerperal psychosis sikhuluma ukuthi ipuperium yistage from umuntu esanda ukuphepha kusiyabamba amaviki ayi-6.
Ungachasisa impawu ze-postnatal depression ibonakala njani?
From ukuzithwala to ukuphepha nxa umuntu esezele esephephile esethola umntwana amasonto okuqala amaviki okuqala la isithupha i-6 i-period yena leyo iba nabayibiza nge-puerperal locusen psychosis. And then i-puerperal psychosis yabe kuthi umuntu ongumama ozele umntwana and then usually uphawu lwakhona sibona ukuthi uyamala umntwana lo akamfuni and then engakhona ukuthi amlokhuze amkhubaze amlimaze nayalo kumncelisa engamncelisi kanje into ezinjalo engamumisi yizo impawu lezi ezikhona. And then umuntu ebesesuka futhi ebele lokubonakalisa ukuthi khona ule problem abantu abaseduze naye abaround bazobona ukuthi no i-behavior yakhe itshintshile meke kasalali kaziphathi kahle kagezi kakaminwele kagqoki kahle into ezinjalo yizo impawu zakhona ezinjani ezihamba phambili. And le into iba nesigaba sokuthi khona kusukusela isikhathi esingaka kusiyafika isikhathi esingaka ma umuntu eqeda ukwenzani ukubhebha esibiza khona nge-puerperal locusen psychosis because le postnatal period nayo ine-period inesikhathi sayo.
Amapolisa athi njalo kulomunye ogula umkhuhlane wengqondo otshaye wabulala ingane yakhe eleminyaka emibili esigabeni sezakha. Umuntu ongaphilanga kuhle ekhanda kumele aphathiswe njani nxa ethe wathola umntwana?
Singathi okokuqala nxa kusaziwa ukuthi umuntu kaphathekanga elokhuzeni engqondweni thina ngezomnyango wokuphlokhuzeni okuphepha kufanele sibone ukuthi lo umuntu uyelatshwa and ma eselatshwa kufanele ukuthi ayelatshwe okufike kuthini amaphilisi lawa aphayo abampha wona ayamguqula ekhona ukubehava ngendlela enormal. Suke lapho futhi siphume endabeni yokuphanana amaphilisi kukhona okokuthi khona izihlobo that eziseduze naye zime laye lowo muntu zimncediswe.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo dokotela, siyabonga.
Angibonge lokhu zenifokankomo.
Lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Sixoxa lo dokotela Mbongeni Moyo. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
shwele baba amala phuma lendaba
awushwele baba
amala phuma lendaba
yesebo kakhulu untungamili nkomo kuhlelo liphuma lendaba lijona lendaba kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba ele Dubia Masters liphethe idlalade elitsha ilesihloko esithi amagama ahlabayo. Na umkhokheli walo ixoxa lontukamini Gomo weStudio 7.
Salibonani ku Studio 7, salibonani balandeli olibingelelayo ngu TK Dube uTumelo Kolwane jahala kumahango ngizalwa eplant kwame endimeni yasemculweni kutsho ukuthi ngiqale ngo 2006 ngabuya ke ngajoin indolwane super sounds ngo 2007 sabambeka ke kundolwane ngabambeka ngo 2010 senyilo Alfred Alfredo ingoma yethu yaphuma ngo 2011 ukuthiwa ngisithuthe sinjani zabuloko sikundolwane ke saphunyuka ngo 2013 lapho esifike sayenza ikholapho khona lo Precious Manyonyoba sachaya uSithulisiyezwa saqhubeka siduphi ama-Stars njalo ke ngo 2015 sarekhoda uMfundiseni 2016 sarekhoda uMhleli Wazo 2017 uMumo uTshintshile 2018 wenzangani 2019 emaphukhwini omfazi 2020 amazwi kaphethu 2021 adoption 2022 somthola khona ke lapho engifike ngahlukana khona lo alilaye waqhubeka la isayenze okwakhe aqhubeka ke njalo futhi ke ngo 2023 makhipha inkemenke kuzothi ke 2024 leya lo nyaka amagama ahlabayo
Aba ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
sibest ngase South Africa inombolo lapho elingasithola khona ngu +27 78 466 2644
Abalandeli ubatshela waphamashi
sicela lisikhulise lisiqhatshe umalile mcimbi efana lemchato amaparty ya celebrate noma yini isikhona lesithola kulezi nombolo engizidlulisile siyabonga abalandeli
libatla ungawo ganya limusadiwa akibathe liyena eri kungutabule mpide morana mutsigano zete busigo Kiratela go bula wa kisira me Li batla go ka go ganya le mosadi wa ha ke ba tlile Ha ke rigitse na go bare Donga go mpi ba tuba bua ka ha ke sa foni le go twa yo le kiri Ha ke rigitse le go kala Batu ba seba seba ba bua ka la ki sa poli di go sheka tshimo Kiri ki sa bele go senya Mura ki patile ne wa balaba la ki sa itse ki e kai na Ora khali ora mo kwe bana Mama telie ne ubua ta ne magitsa bele ga e go Zimbabwe Gilena
Man, yelo ke umculo omnandi kakhulu owedubia stars siyabonga kakhulu olu brasa kanjabulo ngumthembo sithembayo keeps to be lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.